lamhla lokhu sizokuthwa kulo mhlangano wenziweyo ekuseni kunquswe osobhuku. Kodwa osobhuku bahle batshela ukuthi bahambe baye baleqiniso lokuthi izakhamizi zabo zonke ziyabuya emhlanganweni ofanele ube khona lamhla. Umhlangano lo ukhanye ubukhangelela ukuthi uza kuzabe kulo msekeli kamongameli uphelekezela Mphoko. Esikubonayo ukuthi nxa abantu besethuselwa kanje kuthi ukuthi abasoke bakhululeke ukuthi bahambe bayokhetha umuntu abamfunayo. EZimbabwe siyabe sikhangelela ukuthi ngabe ukhetho lwenziwa ngendlela ekhululekileyo njalo abantu bengethuselwa, kodwa ayisikho esikubonayo eHurungwe West.
Kwezinye ke izigaba lapho okuzaba lokhetho khona, lapho kufana leHarare lakoBulawayo, khona kumi njani?
Kwezinye indawo kulokuthukuthelana, kodwa izinto azikabi zimbi njengalokho kuseHurungwe West. Kwezinye indawo esikubonayo ukuthi kulokunikwa kwabantu izinto ezithile, okuyinto eyabe ingafanele ukuthi yenzakale ngalesi sikhathi. Kuhle kubonakala ukuthi yikuthenga amavoti kaZulu. Nxa abantu bezaphiwa irayisi kumbe baphiwe umumbu lezinye izinto, kutsho ukuthi kulokuthengwa kwamavoti ebantwini, okutsho ukuthi vele kuyabe ukhetho lolo luyabe lungakhululekanga. So yizo ezinye izinto esizibonayo, kuba lokudonselana okuthile, kodwa kwezinye indawo asikaboni udlakela lwakhona lusiba luvamile njengalokho esikubone Hurungwe West.